kuliqiniso ukuba ukuthi umkhuhlane lo usuvanile elizweni njalo iningi lethu singabantu labana bangasebenziyo siyaziphandela njalo kunzima ukuba thathi sihlale endlini sithi siyacathela lo mkhuhlane ngoba wazi ukuthi uyahlala endlini kuyabe kungelo kokubamba so kusenza lathi sigcine siyagcwala ezitaradini sisiyadinga imali sijayele hlangana nabantu abaningi umkhuhlane lo ugcina lathi usingenela
Lanxa nje bekhona abavela phandle kwelizwe abafunyanwa belomkhuhlane lonsuku zonke iningi laba banja lomkhuhlane kulezi nsuku ngabantu abavele beselizweni esingathi ngama local transmissions njengabantu bakobulawayo kuyini elingakukhuthaza uhulumende ikakhulu sikhangela ukuthi yini eselikokhelane nani labantu asebebulewe yilomkhuhlane
into esicela ikakhulu kugovernment ukuthi ivale amaborder njengamanye amazwe njalo ingavumeli abantu abangena kuleli lizwe njalo uma iyamukela ibone ukuthi iyahlolisisa laba bantu njalo uma besiwa ezibhedlela bebone ukuthi abantu laba bakhangelwa ngendlela njalo kuzwakala ukuba iningi labantu laba bayabaleka ezibhedlela so siyacela kakhulu kugovernment ukuthi ikhangelisise kakhulu endaweni ezinjengazo nezo esibhedlela
amamaski abantu abaningi sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapholisa njengezakhamizi liyakhuthazana yini lixwayisana ngokuqakatheka kokuwagqoka
Yeah, kuliqiniso ukuthi abaningi labantu abagqoki amamaski njalo thina njengezakhamuzi siyakhuthazana ukuba sigqoke la amamaski ukuze lathi sivikeleke kulowo mkhuhlane njalo iningi labantu abangagqokiyo amamaski yilaba abomthetho yibo abayenza abantu begcine labo bengagqoki la amamaski